Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ku 23 kuNhlangula 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC kobulawayo lithi selitshiyele amahofisi awo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyani ndawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho Isaac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonovita la yothatha imota, simangala ukuthi yimali bani ephenge ukuhlazwa, kanje abantu abanemali baningi sibaqali ngabo.
Sizakuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selitshile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yekuliqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma CMDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building i-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora uthe kithi sesile skwerede, yikho ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyani ndawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngitsho even labe ZANU-PF ebalayo kobulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo wokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabangu kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njewana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi nguprezidenti kangikwazi, le qembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi ngupresidenti we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabangu engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhadesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphindu kulo xakuxaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sekuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinge sibona ukuthi kukhona okunukwasa ngwana sibona emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bona uVictor la wethatha imota, simangala ukuthi yimali bani ephenge ukuhlazwa kanje. Abantu abanemali baningi phela kuqale ngabo oshinga imtasa labana bale abalamabhilding amakhulu njengabo Joyner City, obabo Stars Mashiwa, baningi abantu abanemali eZimbabwe kodwa kuthiwa sibabone beyilahla behaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleni ezithi kuzakho njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende senelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyikuthi mhlawumbe abasafuni ukuphindela?
Kalifuni futhi njalo ukuthi bephilephi ukuthi ukuthi engeevele ukuthi ukuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko bevele betinanile kunabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzimbane kukhona okwenziwayo emthethweni kudingakala kumele i-Interpol ingene, amapholisa omhlaba okuthiwa i-Interpol abantu labana babanje lapha abakhona ba-extradite balephelizweni kusukesa kubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So ikho ngithi ukuthi yena umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ube ngekho phakathi kwayo, ngoba batshontshela zabantu bakhentha imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu, bathatha imali yakhona bazivela. Abantu bayahlupheka kathesi abazigcwelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Kusukwenzakala ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijwayele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi asiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abalobufakazi obufunwa yiZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu bonabaomele baphiwa uvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakaza. So nxa ungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho sitshela kwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekwabulawayo. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo yetax. Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo, lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lodokotela Dalton Dube osebenzela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane e-Africa.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Africa ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu yizinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni from China, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia ngiconnecta mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind abakhulumisayo abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So, ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale ye-Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokuthini lelo Bengula West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi ngizokwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu, uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguzwa enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lodokotela Delton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Gifts Dube we Studio 7.
Sigcina masiko
wethu.
Sigcina
masiko wethu. Yebo, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla kuxoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya khona ngale koBulawayo. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo wa.
Hayi, ngiyabonga Thusi.
Ye, nxa kunje siyabona ukuthi kuleso somiso esimangalisayo, pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba bavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga ngendawo ngendawo, ngendula ngendula, kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo bazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandu wabo lezinduna.
Singathi kujalo kuqala nini khona ukuba bangwenya? Kuqala nini njalo kuqalwa ngubani? Kuzokuhamba njani?
Isikhathi sako kukarwa ngazo nikwene sisi zayo sisi usia ikumkalisi wako njewa nsisi uti kaya ziwa uto awatinda awa hivo awa zerebe kwela ama zoro nenduna nenduna ila bantu vayo awa hambela lezo zito kwela ama zoro
loka kunjalo zizo kutake kula banyo bantu asa baka ngela enje lele venzo kunyongu izinto kaya usakita gali so kwa sebenza hini
kanga kuvele uhlezi ukhona kodwa bona abakangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye ngamunye wabo abahamba besona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu thina sisiyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yithi bazidibayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayikhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizwa njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapho
ukubulala izigangi sezizikhona izigangi singathi kungumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu kwenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe yobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyadiliza indawo zamasiko endleleni ayisho bantu benezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khathana belantukuza kona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa kwakucela izulu wawuzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo kufuzwa izindlu zabothekwane lezinto ey'njalo kusayenziwa pho khonokho
akusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi sebathi bona i-fire in Jesus name kathi-ke ujesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona lezo nxa sicela izulu sisenzenje bona bathi usathane kathi-ke unkulunkulu wapha isizwe asinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu udavid mhabinyana ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadinga kusasa umuntu
omdala
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesikristu
lele bonke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama okhulumayo ngumfundisi usiyaphambili Moyo from Wange eZimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesikristu ke sivule ilizwi likaNkulunkulu ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka-28 sisiyafika ku-30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana labo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila ko sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakala ngani zisithwala senzima iBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo abuyathi fundani kimi uyabona uphilile lumhlaba waba wazi kanti uNkulunkulu ngiyadalwa lumhlaba uyazi le nkinga abantu abangahlangana lazo kuye nguye kuphela esingafunda kuye masifuna ukuthi siphile ngendlela engasisiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo kasiyekeleni ukuzithwalela thina imithwalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini inkosi sithwalele yona imthwalo yayo impilo izasihambela kahle yabona impilo wena ungafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo yikuthola abanye abantu uzokuthiwa ucommittee suicide uthola abanye abantu uzokuthiwa uzibulela uzilengisile ngentambo uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala ngobudubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imthwalo yabo bazalwana abathandekayo ilizwi lenkulunkulu lithi asibuyeni kuye lemthwalo yethu yena sethule into ezisindayo ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi bika bika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu so bonke abalenkinga sambeni siyethula kuye uyasazi asambeni siyethula kuye uyasizwisisa asambeni siyethula kuye uza sinikezela lakhe ijogwe elimnene kanti phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono kutshoni ke ukufunda kuye sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani njalo nxa singathwala lakhe ijogwe utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi but yalumhlaba imthwalo iyasisinda inkinga zalumhlaba ziyasisinda ngeke siye ndawo ngeke sifike gajana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje kuyini okukukhathazayo yuphi umthwalo kuwe uthwale wonke ulethe enkosini ulethe kuJesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza loba yini ekuhluphayo ungahambi kubomalume ungahambi kubogogo ungahambi kubokhulu kwesisikhathi bangaswela impendulo kodwa nxa ungakhangela kuNkulunkulu uyethulele konke kuye uza kwethula umthwalo wakho onzima akunikeza impilo elula akunikezela ke ijogwe elilula elingasindiyo ngiyabonga bathanda baye kaNkulunkulu woNkulunkulu alenzele kahle ngilitshela inqobe lonke ngasambeni kuye lemthwalo yethu uza sisiza asethula imthwalo asikhuleke nini baba wethu ayingcwele siyabonga isonkosi yethu Jesu sibonga ilizwi lakho sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo ozani kimi ngilethule imthwalo yoni lithwale lami ijogwe ngoba lilula siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele sisondela kuwe sethule imthwalo yethu usinikeze lakho ijogwe lilula khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele senze siphile impilo kahle sifundise phezu kwakho konke baba ukufunda kuwe siyabonga ngelihle igama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen ngiyabonga bathandekayo uNkulunkulu alibusise olivalelisayo umfundisi usiyaphambili moyo siyabonga thank you
sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokholo lwesiKristu Wezemidlalo lamhla intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCasilaka Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBarber Fields njalo ohlohlele iqembu leBosso nguMalvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo iqembu leLenders bese lihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe njengoba lelicine ukunqoba ngenyanga kaMabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United lithaye leCheckgood Pirates nge-2-1. Ohlohlele iqembu leCape United nguWilliam Manondo ukuthi uGift Mwinga ohlohlele iCheckgood Pirates iqembu leGreen Fuel linqobele yadanye wanganya njalo lihlohlelo nguAnel Kachivandire umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zengujikile obhanqa 0-0 ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji
ukusenjalo wayengumdlali womdlalo wevolleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imncintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni asizweni exoxa lentathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela obulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina ivolleyball I think ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player and umuntu engangimthanda Peter Nkomo. I told you to my 88 in school as a trainer in the Zindlali Port. So I didn't figure David, but I didn't learn the one, he was a little bit of a school. So I tell them I put them in a far apart school. So school is it where we try at least you must have one sport. So I say I'm going to join volleyball. So from there, when my teacher went to, when my mentor introduced me to serious volleyball, I was teaching over Thomas Tavani Mube.
Ute loke sase ngumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfu wabo u-Augustine kanye labanye.
In 1987 it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye amaloka ama-disciplines. I think thina zangena le-rugby, I think le-sundruza was there, wasanti Highlanders, le-basketball, then kwaba lati. So that's when the Highlanders volleyball started in 1987. And na 1987 nangu from 3. The Highlanders, they tata every, ama players. I remember there's this other time, yes, I enter kwana matima mchosa. I handle na matima mkwana in terms of the game. So we call the Highlanders. And Sakuna is in Genoa semi-final playing tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they've killed deep sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama players versus a secondary. Ama schools tournaments as a malutshwane eBulawayo. The association, I will school, kuma boarding school, even Konape town. Because I remember the name with the good league civil. But I remember one day, the school final, St. Columbus. We didn't know that we were like, no, these are not schools, they are my clubs. So I was even convinced. I'm still thinking I want to have a school around. That's how good it was. And Tina Zati's Pume school is a bit of a filter, kuma clubs on a lab.
Ngomnyaka 1995, Ngulube ube ingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wena lise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu leHighlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu leDavid Whitehead ubeyingxenye yeqembu elimele inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kweleBotswana lapho ayebefunwa khona liqembu leBotswana Defence Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lomkhuhlane wamehlo weglaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla Living Hope Apostolic Faith. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhujumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje
mina
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela ibandla le-CCC lithi selichiye amahofisi alo ukoBulawayo ngoba esethethwe i-MDC kamnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.